olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ibandla lakhe lezanupf namhla e-Epworth ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya kasabuyi eZimbabwe kuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana we-ZITF wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Mwai Kibaki Izolo. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu eZimstats ithi ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu.
Ezinye izakhamizi zematopo eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imfanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi.
Iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima. So umtshina lwana uyasensa khonukuyana, akutsho ukuthi umuntu akasarejisti.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umkhosi wokuthakazelela ukunqoba kwalo kukhetho lwama-by-elections e-Epworth namhla, lapho umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa azise abasekeli bakhe ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya kaseyikubuya eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Mwai Kibaki Izolo. Uphinde wathi isifiso sokuthi indawo le e-Epworth ibe lidolobho sizafezeka ngoba umphathintambo kahulumende obona ngalokho engowebandla leZANU-PF umongameli Mnangagwa uthe bazagcwalisa izithembiso abazethulela abantu phambilini kokhetho ezokuthi bephiwe incwadi ezikhomba ukuthi sebengabanini bezindlu zabo, ama-title deeds alotshwe nemitshina yakulezi insuku ukwenzela ukuthi engaphazamiseki. Wengeze wathi uzavakatshela izigaba zonke zelizwe lapho ibandla lakhe elanqoba khona kukhetho olwedluleyo. Ugcizelele ukuthi osomabhizimusi abaficakala betshintsha imali yakwamanye amazwe ngesisindo esingekho emthethweni bazajeziswa. Umongameli Mnangagwa uthe kuyathokozisa ukuthi ibandla lakhe lithethe zonke izigaba zalo kukhetho olwedluleyo laphinda lathathela lebandla le-Citizens Coalition for Change ezimbili. Wodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Zenzo Nkomo uthi ibandla leZANU-PF alikho isimeni sokunqoba kukhetho oluzayo njalo ibandla eliphikisayo lalo lanqoba kukhetho lwama-by-elections.
Izalwana zeZimbabwe ezizinzela eSouth Africa sebeqala ukuhambisa impahla zabo emakhaya. Baningi nje noma ukhuluma nabo la asebevele indlela sezibheke ekhaya. Wonke lawa uma sibabuka kuzoba ngamavoti azaya kumaqembu aphikisayo ikakhulu iqembu elinjengayi-CCC. Yikho ngithi mina amathuba ayo iZANU ukuthi liwine ukhetho. Mina la engikhona kulesi situlo engihleli kiso angiluboni lugqame ngaleyo ndlela ukuthi singethuka kakhulu. Kodwa ke wele ukhetho lukhetho.
Ngokubona kwakho iziphi impawu ezitshengisa ukuthi ibandla le-CCC mhlawumbe lalo lingenza ngcono?
Phela msakazi, okunye uzakhumbula ukuthi sibuya kuma-by elections. Uma ngabe kuwukuthi iZANU isesigabeni sokuthi inganqoba ngamalengiso okhethweni, ngabe siyibone kuma-constituencies la semadolobheni siyingene ngamandla. Kodwa sibonile ukuthi CCC iseseyiphathi entsha kangaka, kodwa iye yanqoba kakhulu kundawo zayo vele la ekade inamandla khona. lokho kusathembisa ukuthi uma kuyukuthi emakhaya ingenza njengokubana yenzile emadrobheni. Futhi sizakhumbula ukuthi ngokhetho luka 2018 iMDC Alliance yaba nama double candidate endaweni ezinye eziningi la esaluza khona. Ake ngithathe nje isibonelo eMathabeleland North. Kungasiyo into yama double candidate nokuhlukana okwaba khona kweMDC. Inkayi zombili ngabe sazwina, iLupane zombili ngabe sazwina, mhlawumbe nenye iCholojo. So lokho kuyasinikeza ukuthi uma engasekho la akade usilimaza khona emandleni, angiboni izano isiba sesimeni sokuluwina ngendlela bona bacabanga ngayo ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo incwethi ecubungula ezombusazwe, njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu ethaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo. Ngolwazi azaluthola umqondisi wezimstats esigabeni seMathabeleland North, umnumzana Nathan Chikanya, uchasisa ukunenga lolu hlelo kwingxoxo le-Studio 7.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlala kahle yabantu. Abantu bethu esilabo eMathabeleland North Province abahamba bevuza le imibuzo bazabe bethwele izithupha kanti kukanti begqoke lezembatho ezibhaliweyo ezibhalwe ngesensus 2022 zafanekiswa lembala yabantu. Abantu bezisensus abahamba bebala bengangayenelisi ukufinyelela yonke imizi lazo zonke izindlu masikhangela abasemadolobheni ngosuku lomhla ka 21 April, okutsho khona ukuthi sebengafika phakathi kwesikhathi kusukela mhla ka 21 kusiyafika kumhla ka 30 April. Bengafika lapho bazobe bebuza ukuthi mhla ka 20 kuzavuka kumhla ka 21 abalala lapha ngobani. Sicela uZulu ekhululeke ebanike amabizo alabo bantu.
Umnumzana Chikanya uphinde wachasisa ngembuzo abantu abangayikhangelela, njalo ugcizelele ukuthi impendulo yabantu yimfihlo.
Imbuzo eyabibuzwa lapho ingahambelana nginike imizekeliso lokuthi umuntu ufunde okunganani, ufunde wagcina kuliphi izinga, uleminyaka emingaki, uphila njani, kungabe kukhona yini ukugogeka aphila lakho, lokuthi abantu bahlala ezindaweni ezinjani, ukubona ukuthi bahleli njani ezindlini, bengabe behlela ukuthi baminyene kakhulu kudingeka kunxeke ukuthi uhulumende encedise, kumbe bengabe behleli kuhle, kumbe bahleli bebalutshwana lutshwana ngandlu ngandlu. Konke lokho kuzaphuma kuhlanganela lempila kahle ngokutholakala kwamanzi, ukutholakala kombane lamagetsi, lokutholakala ukuthi wona lawo manzi atholakala ngemva kwesikhathi esinganani, kungabe kulomthombo ngekhaya, kungabe kulempompi ngekhaya, kumbe kumele ehambe kukha esiboraneni sikhathana kangakanani, kumthatha isikhathi esinganani ukuthi ephenduke lawo manzi. Yimbuzo iphathelane lokuphila kuhle kwabantu leyi. Leyo mbuzo iyabe iphendula imbuzo encedisa ukuthi uhulumende nxa ekhangela inhlelo zeMathabeleland North Province ekwazi ukuthi uhlela njani. Le mbuzo iyabe ibuzwa impendulo zakhona ziyimfihlo, kukanti labo balawo umlando ukuthi begcine impendulo abazithole ebantwini ziyimfihlo. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi lo ohambe wayabuza ethole ulwazi ngabantu ebese siyalukhuluma ngaphandle akuvunyelwa. Lanxa sesiqedile ukubala sokuyenziwe esithi khona ngama report sokukhulunywa ngolwazi olutholakale ehlelweni lesensus, kuzakhulunywa ngeke nginike umzekeliso kungakhulunywa ngokuthi esabeleni semathebheleleni North bangaki abantu abangomama, bangaki abantu abangobaba, bangaki abantwana, bangaki abantu abadala. Akungeke kutsho ukuthi hayi usibani bani ufunde wacina kuleli zinga, hathi kodwa kuyatsho ukuthi abantu iningi elingaka silithole ukuthi lifunde lacina kuleli zinga. Kutsho ukuthi luhlelo olubaluleke kakhulu njengoba lisizwa balaleli, luhlelo olubaluleke kakhulu okumele siphatheke sonke sincedisana lalabo ababalayo. Lolu uhlelo ngalesi sikhathi luqhutshwa ngabantu abangafika 2,207 esabelweni semathebheleni North.
Lowo umnumzana Nathan Chikanya, umqondisi wezemstart esigabeni semathebheleni North, obekhuluma ecingweni le Studio 7. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhethwe yiZimbabwe Electoral Commission ithi kufanele abalelungelo lokuvota bethathe leli thuba ukubhalisa kuhlelo olusaqhubeka nxa bangakenzi lokho, njengoba le ofisi kamsitheli silanda abantu ezigabeni zabo ukuthi bethathe incwadi abakade bengelazo ezigoqela izithupha okuyikho obekusenqabela iningi ukuthi libhalise. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele unkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC koBulawayo.
UBulawayo silama constituencies angu-12, kusho ukuthi ngelanga ngelanga kusiyafika kuze kuyefika mhlaka-30 kuyabe kulamakhithi angu-2 kwenye lenye i-constituency. Silama voter educators abayibaba-direct abantu to our registration centers, bayasebenzisa balama-healers. Kanti ke silabanye futhi ama-partners ethu elizabona lawo encedisa ukuqoqa abantu bebasa kuma-registration centers ngendawo ezitshiyeneyo. Kuhle ngoba uyaregister any registration center, akutsho ukuthi nxa uhlala emagwegwe uzamelela kuphela ukuthi uyeregister emagwegwe. Lanxa ungazungena etown ubona ubhizi uthola lapho thole nje khona kule registration center, khona ungena khona lapho register ukuvota. Hamba lesithupha sakho, singaba ngesezenge, singaba ngesepepa, singaba ngese ikuthiwa i-waiting pass elomfanekiso wakho, kumbe i-passport yakho esebenzayo. Konke lokho kuyasebenza, suthwala le-proof of residence elebizo lakho. Nxa uthi kawulayo uyafika ku-registration center uthole u-commissioner of oath ozakuncedisa ngo-VR9 okuyi-affidavit. Asikhumbule nini ke zihlobo ukuthi affidavit nxa uyifila uyafunga ukuthi konke lokhu okubhale lapho kuliqiniso. Kungakho asikuqakathekisenini ukuthi siyekhuluma iqiniso phambi kwabana laba abasisiza njengama-commissioners of oath. Siyabonga.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC woBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Ezinye izakhamizi zeMatoho eMathebeleleni South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi okuyikho abakwenzayo kulezi insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Edgar Ncube obeqhuba uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzibonele mathupha udubo olubhekane lezakhamizi.
Mina ngihlangane lakho ngesikhathi ngisemadobo South endaweni okuthiwa kuse-St Joseph. Kulabantu abatsha sibili abangafika 3-4 ababe lama-complications, but abanye bakhona bekwanisile ukuthi bagcine besenelise ukurejista ngoba bagcine sebengani bageza kakhulu izandla zabo ngama-sanitize. Otherwise sibili lokho kumqoka abantu izandla bezilimele kakhulu okokuthi umtshina ukusala ukuveza ama-fingerprints abo, usala ukuthi uread ama-fingerprints.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Gudakwashe Zulu oyisakhamuzi seMatobo Kodwa kuyadinga ukuthi uhlangotho lubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission ZEC lukhangelisise imitshina yabo.
Yebo, ngempela kuliqiniso ngoba into eyenzakalile kuward 7 eMatobo district ekuMatobo South constituency. Besicabanga ukuthi njengoba kusehlika njalo okwenza ukuthi bangalethe eminye imitshina eza detector khonoku ngoba i-fingerprint phela ihlala ikhona ayicatshi noma umuntu ungaze atshone i-fingerprint iyaphuma kuphela. So besicela ukuthi ngani uhulumende uyayenza ngezinye indlela ngoba abantu nxa begona amacimbi bazama ukuthi baziphilise bakwazi ukuthi bayathengisa amacimbi angikhona lawo.
Umnumzana Rapson Nyoni ongumqondisi we-ZEC ezansi emaNdebeleni uvumile ukuthi kulobu nzima bokuthatha imifanekiso eminye elimeleyo kodwa wathi kule ndlela abazisebenzisayo ukuze abantu bengalahlekelwa lithuba lokubhalisela ukuvota.
Ngiza kutshela ukuthi kithi ngezikhathi zonezi siba labantu abagola amacimbi iminwe iyalimala. Okukhona yikuthi iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima, ayifanani leyomuntu ongabambanga lutho. So umtshina lwana uyasensa khonukhiyana. Into engifuna ukuthi ngibe ngicacise kuwe ngeyokuthi indaba leyo enjalo akutsho ukuthi umuntu akasaregister.
Uphinde wakhuthaza uZulu emaNdebeleni ukuthi athathe leli thuba uyabhalisela ukuvota ngobuningi.
Vuyani ngobuningi lizoregister, number yenu ikhule. Number ama-constituencies ethu amanye aphansi kakhulu, thathani ke lona leli thuba lizoengezelela amanamba enu libuye lizoregister aphile ke ama-constituency akithi. So abantu bangazikhuphi kuko besithi bona kabakho kusystem abalandaba, banini le ndaba ngoba yiyo ke into ezasetshenziswa yona leyi ukulungisa lokuplana ilife yethu sonke ama-services esiwafunayo.
Ihlandla lesibili le-BVR lisungulwe mhlazi lithumi kulinyanga njalo luzagqitshwa linyanga iphela. Lolu hlelo luqhutshwa kusalungiselelwa ukuhlela kutsha izigaba leziqindi zokuvota i-delimitation exercise phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kusenjalo inani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emaNdebeleni liqonyile kuliviki. Izansi emaNdebeleni bihamba phambili ngenani labantu ababanjwa lomkhuhlane kusukela ngolwesithathu. Abanye balaba ababanjwe lomkhuhlane izisebenzi zikahulumende ebezibuthene endaweni ezijiyeneyo zifundela ukubala abantu uhlelo lwe-census. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi lizahlenga abesifazane, abantwana lasebeluphele edolobheni lalelo lizwe eMariupol lapho amabutho eRussia asezame ngamandla ukwenqabela lokho. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akuthembisi ukuthi uncedo lokuphathisa abantu luzafinyelela kulelo dolobho lapho kulokhe kulabantu abafika izigidi eziyinkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Isigaba se-Horn of Africa siphakathi kwesomiso esikhulu. Njalo umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20 million bengabulawa yindlala. Okwamanje ke ngilithi okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra.
Udaba loliyana oludaba oluqondisileyo ngesizathu sokuthi kambe labo bona abaphathisayo uyenzini phela kasikuthi owayethe ethethe isikhandi uye kuphela ongayi-organizer namhlanje ukhulunywe kakhulu ngaye ngobana naye wahamba ngani engabhatanga lutho kubuqhawe bakhe kodwa-ke amaqhawe esingathina ngama-war-veteran yibo kona laba abasekhaya ngobana babelandwa ngamadakudaku belandwe ngama-CIO ama-CID special branch belandwe ngamasotha i-battalion kanye i-r a r belandwa layizitha abathengisi kwehlula bamubhensela babakhona ilizwe lazo bayathatha besithi ngama-war veteran sibe sehlukanisa-ke i-war veteran le-military war veteran military war veteran umuntu otrain trend personnel once ukuphela sifake ibalelithi military then that means for to say military veteran umuntu owatrainayo wangena empini laba besebesiba ngama-war veteran u-war veteran umuntu ophunyuke ebuzimeni ngesikhathi sensi sona lezi gasithi how we can define it the concept yangkhona siqedisise ukuthi khona lapha siyabe sisitshona
manje lithi kwenziweni
oke lokuhlala kuyakuqondile ukuthi kube nokubalwa bevetwe bekhona ngalezi qintini zabo ukwenzela ukuthi izakhamizi zazazana zona zothi futhi lo wayengumkhathiso hhayi lo hhayi lidakudaku lo wayeku-r a r kwenzela labo bantu bangaze bathola ithuba lokungena kulolu wothi olukhona olubunjwayo nokuqinisa yona into kuthiwa yi-war veteran so bona ngazani laphana uhulumenzi lo khona kathesi lo ubakhumbulile ngakho-ke sasiyikhalela ukuthi khona bethiwe imfanelo zabo kungabi ukuthi babalwa kuphela ukuthi bavuthi besebeile babenjalo njalo kungaqondani lesi khathi sokuthi khona hhayi lokho mvunga kwamalekhele nokwazi kodwa kukhanye ukuthi khona uhulumeni ukhumbulile ukuthi hhayi isi kayilwanga ayiliwanga ngabantu babethetha isikhathi kuphela kodwa-ke bonke nje jikelele abaphatheka ngesikhathi sesi basala bekhona basila bengazenge beshe kanxa balahlekelwa zimpahla zabo
Kodwa ke nxa sikhangele lolu daba lungani solusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kungakuyikho yini khona
hayi kungabe kuqondeke kuphela lesikhathi sona leso ngoba kwakhulunywa kade lokhu kodwa-ke ngenxa umbhuqazwe lo owawuthiwa yi-covid uhlelo lolu lamiswa selukuya lunyenjoba kanyeaiyande ngenxa yokuthi khona kungelakubuthwana okwakukhona osokushuthile abantu bathi hhayi ngono sibe lokuthila incineke i-covid kodwa-ke kude kolokhu kwakulokho kukhulunywa ngakho egudwini futhi kuyiwa nje ebantwini kwasokuvunyelweni ngasesangale ukuthi khona hhayi kwamele ukuthi khona esikhumbule lapho
wona ama-war veterans belokhu bebaningi yini njengoba impi yenkululeko yayikhona kudala
ngoba wona ama-war veterans akhona kathesi nxa ngikhupha ibalo elithi military veterans i-military veterans bona ngokwabo kathesi siyaphela ngemkhuhlane langokukhula eoldosin kodwa-ke labo nxabi labo sebefaka kuyona leyo hlangothi bayibona impi okunye uzathathela phaathathela khona ukwenza ukuthi imbali yethu yona leyana ingaze yaphela matyayana nje kodwa-ke ibe mbali yokuthi abanye abaseleyo labo besale bevusele belawula ngakho okusele kuphela ukuthi khona kwenziwe esiza kwenza ukuthi khona kuyefika ilizwi langikhona yikuthi i-military veterans bebe le-quota system eya ephaliamenti hhayi kuya ephaliamenti ngokuvotelwa kwathi kodwa iephaliamenti ukwenzela ukuthi eze kuza ngena i-opposition kumbe kuyangena abani and so forth kodwa ba-ends and objectives of the armed bahlale enanzelelwe belawulwa ngakho kungaphelele emoyeni kugcina
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilani
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Unkosazana Ncube ulilunga le Zimbabwe Community in South Africa okuyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Kodwa kwezinye iziqephu zalingxoxo uyabe ikhuluma ezimele. Sicubungula isimo esikulelo lizwe kulandela udlakela olusanda ukuqhamuka oluqondiswe kwabokuza.
South Africa is also safe for Tinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awazi. The sad thing is isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiye tshontshile, but they don't expose those people. And then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la eSouth Africa uthole ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ubengekho endaweni enje. Abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kunomZimbabwean uyi-one yabo. So like amaZimbabwean sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations, but kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwabethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo, sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxase siyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Uthole ukuthi yikho sokulaba operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. And mina for me personally what pains me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyafela amacala abangawo.
Wena ngokwakho uqhuba njani umsebenzi khona ngapho? Kulula yini kumbe akusebenzeki kuhle labantu bakulelo lizwe?
Because akhona ama-South Africans azonda amaZimbabweans angithi, but akusibo bonke. Liqiniso lelo. Mina la engisebenza khona ngiyi-one umZimbabwean and then the rest ngama-South Africans, and bamphethe kuhle, abalankinga lami. Siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi, but okunye lokhu abala problem. So as much as kulaba supporta i-operation dudula, akusibo bonke abasupporta i-operation dudula. Mina personally I've always kept to myself. Angisimuntu lana ogcwela indawo yonke, ngihlele endlini, ngijaza emsebenzini, ngizendlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-churchi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings. So I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi-avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Enye yi-problem mina le ukuthi uthola sesinjakala umuntu akhohlwe nje ukuthi uyisivakashi lapha khona. Of course ukhululekile, but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze usuke emzini wabanikazi ufuna ukubusa. And yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukuganga. But because of that fact ukuthi indlela esebenze sisenza ngakhona la eSouth Africa ezamaZimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi, thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day.
Kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya?
Ekhaya kubuyeleke. Akukho lula ukuthi sikhonge usuku uma sibuyele ekhaya. So ngiyafika ngenzeni? Ngizosebenza kuphi? Ngizosupporta ngani abazali bami? Izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni, kule that thing yokuthi asilinde nini sibone. Maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango, maybe basi-extendele ama-permit or something like that. Asikho ready because there's nothing to go back to
there is no industries, there is no jobs, there is no money, there is just nothing. So mangizukuma lapho engikhona ukuthola khona i-R50 or i-R100 ngelanga ngithi ngibuyele ekhaya lapho engizosoze ngithole khona i-R50 le ngiyabe ngisithi ngiyenzani ngizosurvive kanjani khona le khaya.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Memories Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Ukrainian and British officials say Russian troops continue to press their offensive in the eastern Donbas region in an attempt to fully seize Ukraine's industrial heartland, but have made little headway as fierce Ukrainian counterattacks have slowed their efforts. Russia